Ngumzana Vol utsho lokhu emhlanganweni nentatha lezindaba esegqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe okwensuku ezilitshumi echasisa akubonileyo kuphenyo lwakhe.
And I mentioned this in many of my meetings with the government authorities. And also that
ngiveze konke lokhu emhlanganweni eminingi engiyenze lohulumende ukuthi abantu abaningi bahlalela evalweni ngoba nxa bengasimalunga ebandla lithize kuzathiwa kusobala ukuthi ngabelinye ibandla. Lesi simo sokungathembani kanye lokuswelakala kwamathuba okukhulumisana ngokunye kokubangele ukuphelelwa kwamalungelo oluntu kwezokuba lilunga lenhlanganiso ayifunayo. Imihlangano eminingi engithe ngiyayiqhuba ngikhulumisane labanye balabo abehlukunyezwa ngamapholisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba bengamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo.
Because they belong to opposition party.
Umbono kaVol usekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu, umnumzana Charles Nyoni.
Ngiqiniso sibililo elombiko osanda kukhutshwa ngu-special rapporteur we-Freedom of Assembly and Association okuthiwa ngu-Clement Vole, othi khona iZimbabwe nje iye-toxic environment njalo i-polarized njalo kugcwele amasotsha njengani wabusayo. Leli liqiniso sibili, akula kuphikisa kumbe ukudawuthi esingakwenzayo ngoba singakhangela ilanga elayizolo kutshone nje lapha eHarare kugijima ama-frame machine la esiwathi ngama-jets amasotsha kungaziwa nje ukuthi kathi vele kuyini okwenzakala. Njalo ubupolarized bakhona buvela ukuthi eZimbabwe nxa ungaso we-MDC uvele ungowezani nje, akulo ukuthi umuntu kasupporti any party.
Unyoni uthi kungalesi sizathu abantu bengamanyananga elizweni.
Ilizwe lethu vele alila environment elungileyo. Environment yakhona politically itoxic njalo ilolunya elokuthi izobangela ukulimala kumbe ukulinyazwa kwabantu. Yikho nje sesithona sibona abantu bechayana kumbe abantu bethunjwa ngohulumende kumbe abantu sebephonga uhlatshwa amajekiseni angaziwayo ukuthi kuyini okwenzakalayo. Lokhu nje kusitshengisa egcekeni ukuthi ilizwe lethu alikhokhelwa yilaba esibathi ngabesilunga ama-civilians, kodwa nje ukhaya ngani amasotsha vele yiwo akhona adonsayo intambo ngemuva nje phambili kudlaliswa amabutho ayiwo amasotsha elizweni lethu lalapha eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi kayimangalisi impumela yophenyo lukaVol ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Inkulumo ye-UN yiyo vele kade siyilindele ngamehlo abomvu, silindele ukuthi batsho into efana layona leyo ukuthi hayi eZimbabwe lokhu kunjalo, akulalutho olwehlukileyo, izinto lokhu ezisonakala ngamandla kusiya phambili.
UVol utshele intatheli zindaba ukuba uza kwethula impumela yophenyo lolu egcweleyo umhlangano womnyaka ozayo wenhlanganiso yakhe eye-United Nations. Ugqibe uhambo lwakhe ngokukhuthaza uhulumende ukuba azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isizathu esenza abantu bengahlaliseki elizweni labo, ikakhulu ukungazinzi kwesimo somnotho. Abakhulumisane lalesi sithunywa bagoqela inkokheli yenhlanganiso zezisebenzi, abakumsebenzi wentuthuko yezigaba, abamabandla aphikisayo kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.